So we zika descend abaku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 23 Nhlangula 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ofuna ukuphuma endlini ungena kumbe ungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula kumbe lanxa sikhuluma.
Kulaba ngamashumi amabili lantathu 23 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo. Uthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezisitshiyagalolunye 9.2 million.
Umuntu ngambona erikholwa uyabe yena ngokwakhe ezirikholile ngokuthi ahamba ejoyina enye iparty sila almost 90 days lokhe kwaba ne-Supreme Court judgment echoyo ukuthi umama uMakhuphe nguye ongupresident we-MDCT.
Abebandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe namhlanje baxotshe amalunga edale lephalamende awe-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulaba ngamashumi amabili lantathu 23 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu sokukhuphule inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kwaba ngamakhulu edlula amahlanu 512. Iningi lalaba bantu ngabanye babagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezama-quarantine centers. Abaphindele ekhaya bivela kwele South Africa. Abasinde kulesi sifo lokhu bengamashumi edlula ayisithupha 64. Asebebulewe yiso labo sebeyisithupha. Asebehlolwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka. Sebezinkulungwane ezidlula amashumi ayisithupha 63,347. Emhlabeni jikelele, abatholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezidlula eziyisitshiyagalolunye 9,225,827. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane iphose amakhulu amahlanu 475,076. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezinhlanu 4.9 million. Kubika abenhlanganiso eWorldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika, asebebanjwe bele gciwane leli, sebezinkulungwane ezidlula amakhulu amathathu, 315,410. Labulala inkulungwane ezidlula eziyisitshiyagalombili, 8,334. Kwasinda inkulungwane ezidlula ezilikhulu, 149,982. Kubika abenhlanganiso e-African Union. Ingcwethi kwezempilakahle zithi uzulu weZimbabwe sokumele aqakathekise ukuzivikela ekuthelelweni isifo se-COVID-19 njengoba inani lasebetholakale belaso kumaviki edluleyo liqhubeka liqonga okwethusayo, ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe selikusigaba sesibili sokuphindela emsebenzini lokuvulwa kwenhlangothi ezithile zempilo ngemva kwe-lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi inani labantu asebebanjwe i-COVID-19 eZimbabwe selizedlula amakhulu amahlanu 512, kuthi abangamakhulu edlula amane 438 bengabasuka kwamanye amazwe angomakhelwane abaphindela ekhaya abagcinwe endaweni ezishiyeneyo zama-isolation centers. Ingcithi zezempilakahle zithi inani lasebefunyanwa belo mkhuhlane selikhuphulwa layisimo somkhathi esomqando oselizweni okwamanje, lapho abantu abaningi abahlaselwa imvimbano lophepha okuzitshengiselo zalomkhuhlane lazo. Lezi ngcwethi zikhuthaza uzulu ukuthi kumele azinikele ukuzivikela ukuthelelana lomkhuhlane khathesi kulakuqala, atshengise isifiso sokulwisa lomkhuhlane engameleli ukufuqa nguhulumende. Omunye wanezingcweti uDokotela Garishaba yena othi abantu kumele baqhubeke belandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization ezifana nokugqoka amamaski.
Wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski. Imaski inceda ukubana singathelelani lowo mkhuhlane, ngoba lo mkhuhlane uyathelelwana nxa umuntu ekhwehlela, nxa umuntu ethimula, kumbe lanxa sikhuluma. So okuhle ukubana sonke lapho esihamba khona sibe sigqoke amamaski. Nxa kuyikuthi wehlulekile ukuthenga lawo amamaski athengiswayo, lungisa eyakho usebenzisa izigqoko ezindala. Nxa kungomama, amaqhiye amadala ayenza lawo ukubana silungise amamaski.
Lokhu kusekelwe nguDokotela Henry Madzurira, unobhala obona ngezempilakahle ebandleni leMDC Alliance.
The number of cases of COVID-19 has dramatically increased now to 512.
Inani labantu abalala umkhuhlane selikhwelile. Sokumele abantu babe lokunanzelela. Kumele abantu bengaminyezelani bageze izandla. Kumele abantu bengabuthani njalo bengavakatshi ongela sizathu emaphandleni nasemadolobheni.
Observe the issue of social distancing.
Iningi labantu abalala umkhuhlane ngabavela emazweni afana leSouth Africa, Botswana, United Kingdom lamanye, kodwa ngenxa yokuyekethisa kweziqondiso ze-WHO, abantu abatholakala bele COVID-19 abangazange baye kwelinye ilizwe sebebonakala inani labo liqonga kumaviki ambalwa edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje, kulamapholisa alishumi lanhlanu akwele Botswana asebefakwe endaweni yokugcinela abanakanelwa ukubana balomkhuhlane we-COVID-19 ngemva kokubopha owezimbabwe otholakale elomkhuhlane lo. Amapholisa la kade ebophe omunye owesifazane ongene kwele Botswana ongekho emthethweni. Intetho lezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseHaberon kwele Botswana.
Umphathisihlalo wekomiti ebona ngokuvikelwa komkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana, uDokotela Kiring Masupu, wethule umbiko lamuhla esithi kulamapholisa asengeniswe ngaphansi kokuhlala bodwa ku-quarantine ngemva kokunakanelwa ukuthi bangabe bethathele umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kulandela ukuthi amapholisa la edolobheni leHaberon abophe umama weZimbabwe ongene eBotswana ongekho emthethweni. Ngesikhathi evalelwe esitokisini elinde ukubuyiselwa ekhaya, wesifazana lo utholakale ukuthi ulomkhuhlane we-COVID-19. Ibizo lakhe alikhitshwanga ngenxa yesinqumo sikahulumente weBotswana esokuvikela bonke abagula umkhuhlane we-COVID-19. Amapholisa afakwe kundawo zokuvalelwa wodwa balinde impumela ngemva kokuhlolwa ukuthi abala mkhuhlane we-COVID-19. OweZimbabwe uhanjiswe esibhedlela seKutumile Masire eHaberon lapho ugcinwa izigulane ezilomkhuhlane we-COVID-19. Omunye oweZimbabwe kwele Botswana, uMnumzana Benjamin Spanda, uthi isimo esibhekane labantu bekhaya sinzima okwenza ukuthi beqe umngcele noma bebhekane lengozi yomkhuhlane we-COVID-19.
Isimo esikhona lapha yikuthi is either ubulawa yi-corona or ubulawa yindlala, whereas abantu basekhaya I'm sure they are conscious about indaba le lokuthi kumele bazivikele, bavikele nabanye abantu. Kodwa kwesinye isikhathi isisu nxa singela lutho sikwenza ukuthi kugcine wenze ama-decisions a-desperate.
Kukanti omunye wakhe uMnumzana Pecas Ndlovu la uthi isimo sekhaya senza abantu babhensele ukuhlupheka besegqa umngcele bengena kwamanye amazwe.
Xa ungabona amaZimbabweans ukuthi kunje kuyi-COVID-19 iZimbabwe under lockdown, uthi Botswana amabhoda avaliwe but belekhe befohla befohlele eBotswana behamba ukuyadinga umsebenzi. Ezinye indlela kushengisa ukuthi isimo eZimbabwe sibi kakhulu.
Ayisikho kwakuqala kutholakala beZimbabwe abangena ngekho emthethweni kwele Botswana belo mkhuhlane we-COVID-19 osokusenza lelo lizwe lesabele ukuba ingozi enkulu yokumemetheka komkhuhlane lo izavela ebantwini abadabuka phandle kwelizwe. EleZimbabwe lalo likhala ngokuthi izalwane zalo ezivela kwele Botswana leSouth Africa yizo eziya sezibambe umkhuhlane we-COVID-19. NginguMartin Ngwenya, oyindaba zeStudio 7, ngiseHaberon kwele Botswana.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abebandla le-MDCT ekhokelwa nguNkosazana Thokozani Kubhe namhlanje baxotshe amalunga edale lephalamende awe-MDC Alliance ekhokelwa nguMnumzana Nelson Jamisa. Besithi bakwenza lokhu belandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court okubikwa zingcitshi zezombusazwe ukuba sokuzakwenza ibandla eliphikisayo liqhubekele linye lamandla okumelana lebandla elibusayo le-ZANU-PF edale lephalamende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaxotshiwe laba bayisishiyagalolunye ababalisa uMnumzana Amos Chibaya, Hepmo Chitsiba, Murithi Zizayi, Muchaurayiwa Mugido, Onkosikazi noMathemba Ndlovu, Ana Myambo, Francesca Ncube, Virginia Muratsikwa noConcilia Majaya. Loba nje uMnumzana Nelson Chamisa wancintisa kukhetho luka-2018 engaphansi kwe-MDC Alliance. Umthethwandaba unqume ukuba i-MDC Alliance ngumanya nomabandla athi i-MDCT, i-MDC eyayikhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, i-PDP ekamnumzana Biti, i-Transform Zimbabwe ekamnumzana Jacob Ngarivume, i-ZANU Ndonga, i-Maudi Christian Democratic Party le-Zimbabwe People First. Lokhu kwenze ukuba uMakhuphe athathe isikhundla sakhe sokukhokela i-MDCT wahle waxotsha amanye amalunga edale lephalamende. Namhlanje isikhulumeli se-MDCT uMnumzana Khalipani Phugeni wazise ukuba sekuxotshwe abanye njalo.
Ama-recalls njengoba sihlala sitsho ukuthi umuntu ngambona erikholwa uyabe yena ngokwakhe ezirikholile ngokuthi ahamba ejoyina enye iparty.
Uqhubeke esithi bazaxotshwa bonke abasephalamende abasekela uChamisa.
Sila almost 90 days amachumi achiya ngalolunye lokhe kwaba ne-Supreme Court judgment echoyo ukuthi umama uMakhuphe nguye ongupresident we-MDCT. So mangabe uye eParliament ngegama le-MDCT wena buzo sithi hayi wena usungwe MDC Alliance Party, hayi uyazixotsha wena eParliament, uyazixotsha nasemhlanganweni. So okungcono ukuthi ubabuze bona ukuthi kanti bazixotshelene emhlanganweni.
Kodwa ingcwethi ecubunga ezombusazwe uMnumzana Mlindiwe Mancitshana uthi lokhu kuzabulala ibandla eliphikisayo kuphe ibandla le-ZANU-PF intshukuntshu.
Okwenzakale namhlanje lokhu ukuxotshwa kwabameli bebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance bexotshwa ngelinye ibandla abancintisana lalo kuyinto elihlazo kakhulu nxa sikhangela idemokhrasi kumbe ukuzibusa ngendlela ekhululekileyo elizweni leZimbabwe. Ibandla leli elibaxotshileyo kulibandla elizimeleyo kodwa elikhanya selisondelana nalelo eliphikisana lalo kumbe elibusayo ele-ZANU-PF. So lokhu singathi kuyikuphela kwedemokhrasi eZimbabwe, kuyikuphela kokuthathwa kwentando kaZulu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mlungisi Dube isakamuzi seHarare.
Kuxotshwa ePhalamende kwama-MPs la amanye ebandla le-MDC Alliance axotshwe libandla likaThokozani Khuphe kuyinto edanisayo kakhulu eZimbabwe, kakhulu nxa sikhangelele ukuthi abantu abavele babavotela besebandleni le ababelithi ngelika-MDC Alliance elikhokhelelwa ngoChamisa. Nxa sokunje kubana kutholakala ukubana oKhuphe balamandla ukuthi beqhubeke bebaxotsha ePhalamenti kuyadanisa kakhulu, kutshengisa ukubana izifiso zabantu azilandelwa eZimbabwe.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm tholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Wezivela kwamanye amazwe.
Izizalwane zeMalawi namhla ziqhobe ukhetho lwesivili oluyirivan olokudinga umongameli kulelo lizwe kulandela olwasolwa ngabaningi ukuthi alukhululekanga lwesulwa ngumthethwandaba. Umongameli Jacob Zuma wayengumongameli weSouth Africa umiswe phambi komthethwandaba namhla lapho abatshutshisi abedlulisele phambili ukuthethwa kwecala aletheswayo elenkohlakalo ngenxa yegcikwane le-COVID-19. Amapholisa wele Melika amise ukutshengisela kwabantu eWashington DC ngomvulo abakade bezama ukuwisa isithombe sowayengumongameli umnumzana Andrew Jackson obikwa wayelobandlululo.
Ngokwamanje wothi ngidedele uChris Gande weStudio 7 esethulela udaba oluphathelane lezomnotho.
Udubo lwezomnotho welizwe solufike kusibanga esikude kulandela ukwaliwa kwenye imali yohlobo lwebond ngabathengisayo njalo ngapha lentengo yokudla lenye impahla ezitolo isikhuphukile. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi udubo lungezelelwa ukuthi uhulumende kafuni ukubhadala izisebenzi ngedola leMelika.
Baningi-ke akade besitshontshisa baningi-ke ababhenefithayo ngendaba yeholo akusoze kube lula-ke ukuthi sifone-ke vuma nje ngosuku olulodwa ukuthi besinike-ke esikufunayo esikukhangeleleyo ukuthi izisebenzi seziyaqhubekela phambili-ke zithova phela indaba yabo yokuthi sifuna ukuhola imali elohlonze. Sesikuthilo kuzisebenzi ukuthi ngekampani ngekampani ne-industry ne-industry ake bizame ukubona kuma-bargaining councils enu lapho ebinegosheta khona ukuthi linikwa kuphela imali elohlonze.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni yeBulawayo Vendors and Traders Association unkosazana Debra Mkasa uthi imali kayiqutshelwani ezandleni kahle njengakwamanye amazwe.
Ngendaba yokuthi imali esezithuthileka lapha sibone lathi sokusimangalisa nxa sisidawoda isipesialist laba abahodayo bethengisa amajusi ngingathi nje kamaelazi wonke sebasafunda basezivala kwalaba asebehoda khona lapho uveka khona sokufuneka imali ezingathi ziyasebenza ama-fibone amatsha lawa lama-ten kube sokusimangalisa ukuthi yalidina nje kwani imali zona lezinxazithengisela ama-customer ethu siphiwa wona la amabhondi ukuthi kuzasuka ukuthi utshuwe nazi lohulumende kakakhulumiseke ukuthi imali kwezisenzisenzwa ao okuba nzima bitendi kube nzima sekusela izolo abantu sebesesisela lawo ama-customer besileke ukuthi bethengi i-gift card yikho lapade kungathi kuleyofipho khona izini le mamakhethi laba abahotisa ama-vegetate lapho besho kuthiwa nzima bebeyala imali yambona so singazi ukuthi yathi uhlupho lwambona lusolanile ngayo ngoba imali mayivele yafakwe elizwe kumele ukuthi ibisebenze. Sengikhuluma le-circulation-i imali yeZimbabwe kayi-circulation odlayo ngodlayo izabe ithelelelwa ngezinye zakhe. Mayisisiya komunye nesuke ukuthi iyahamba komunye ophinde iphendule khonapho ayi-circulation singesekwaziyo kudala sisafunda wawutshwa imali xa-circulator iyahamba ifike ebhenki iphenduke isikhathi sivuya isindela isibamba kwesinye isandla but wakatezimfande ukuthi bengalaba abazobe bengemali iyakuingcwedi
ecubungula izomnotho umnumzana Royce Rejoice Ngwenya uthi umkhambo wensitha wemali yakwamanye amazwe lawo ungezelela inhlupho zokusetshenziswa kwemali.
Uhulumende nxa ekhulumisa ngokusikezelela imali yemfolo loba kungaqondananga nemali yangaphandle khona ngokuvele kusekukhwezintweni ngoba izisebenzi kahulumende ziningi kakhulu ukuthi osobhizinisi zabe vele sibekhangelele isi sokule mali eningi nxa vele sokuhlangene manje ukuthi sadanikwa imali yangaphandle kusekuphambanisekinga umsika omnyama wemali yangaphandle kuthi kusabalale siya khona so abona ngathi ngiyakwasho kwaphambaniseka ukuthi kakhulu
uhulumende uthi inhlelo zakhe zokuvuselela umnotho welizwe zihamba kahle kodwa ukwenzakalayo kubonisa ukwehlukileyo. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Yebo 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 mthwakazi omuhle liyanxuswa ukungena kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngesifo secoronavirus. Sikhangela ikakhulu ukukhuphuka kwenani labantu abasebebanjwe belalesi sifo eZimbabwe. Sithinta njalo ingxoxo eqhutshwa elizweni yokuguqula isisekelo sombuso welizwe i-Amendment Bill number 2. Silusiza ukuthi ngeke lenelise ukungena kuhlelo ngocingo ngoba sisebenza makhaya. Noma kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Gove khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Ingcwethi yezicubungula ezombusazwe zithi inkohlakalo isinjengemvukuzane esibulele ilizwe. Osokusenza lo dubo lokuswelakala kwemisebenzi ikakhulu kwabasakhulayo luqhele ngamandla. Intsha yeZimbabwe ithi isekubone kufanele ukubana kukhulunyiswane ngalolu daba kabanzi. Lokhu kuphume kungxoxo eyenziwe nguMike Gove weStudio 7 lomnumzana Kelvin Manduna, enye yalezi ngcwethi, yena othi inkohlakalo eZimbabwe isiphambanise intuthuko yezomnotho lezombusazwe.
Ngathi silenkinga yenkohlakalo eZimbabwe and bathembisa ngesikhathi sekhulu ku-2017 ukuthi bayasusa amasela akhombe umgabe kodwa ukhanya ngani indaba ye-corruption iyangezelela isiba worse. Siyezwa umongameli ekhuluma nga-cartels, sizwa u-chief justice laye khala ngendaba ye-corruption, izakhi khona layo iyakhala but seems ingani ayilamandla yokuthi ibophe amasela. Nxa bebopha siyabona kuyabotshwa inhlanzi ezincane kodwa ama-big fish akhanya ngani kathintwa.
Uthintile udaba lokuthi inhlanganiso yezakhe abantu abaningi bayakhalala ngempela besithi hayi ayisebenzi ngamandla abo wonke, bathi babopha laba abantu abakhanya ngani bancane. Kodwa ngomnyaka odlule sibone bebopha u-honorable Prisca Mfumira, nangu njalo ubaba u-Obadiah Moyela usebophiwe. Ubona ngani uhulumende uyazama ngempela na ukulungisisa lolu dubo?
Hayi, ngathi amakhesi lawa ngamakhesi amancane ayikapheli phela ikaPrisca, so luzakuzwa sekusithiwa amanye ama-charges were not successful have been dropped or she has been acquitted. Silokhu silinde ukuze ukuthi izaphela njani i-case leyana. Eka-Obadiah, I think the general consensus yabantu yukuthi it's a red herring, i-catch and release. I-case leyi nxa kade ulandela ama-allegations, it implicated abantu abaningi and abantu who are politically connected, kodwa kubotshwa yena kuphela u-Obadiah. And ukubotshwa kwakhe kuyatshengisela ukuthi akula seriousness. He's not handcuffed, uyazihambela ngemoto yakhe. I-bail is set at a paltry $600 US for umuntu accused of 60 million fraud. Siyabona akula case lapha ukudlala lati, just ukubotshwa ukutshengisela ukuthi we are doing something, but at the end of the day umuntu uyazilalela endlini.
Nxa sesithinta udaba lwenkohlakalo, awusitshele mantuna ukuthi luthinta njani elakusasa lelizwe njalo abantu abasakhulayo kwele Zimbabwe.
Ama-levels esifike khona, inkohlakalo is now a facet in everything esiyenzayo. From usakhumbula nxa kade uhamba estratini uya driver, amapolisa demanding bribes. Nxa uzama ukwenza ibhizinesi kumele ubhadale lapha langapha, iya-cost i-development yelizwe.
Indaba leyenkohlakalo isikhanya ngani sekuyindlela yokuziphilisa for abanye abantu, ikakhulukazi abantu abasakhulayo elizweni? Ulawo yinamazwi okubanikeza abatsha laba ababona ngani inkohlakalo sekuyindlela leyokuziphilisa?
Well, indaba leyi ngokubona kwami bekuza lunga if we could get umungameli who is committed to fight against corruption. But inhlanzi iyabola iqalisa ngekhanda and corruption yethu it's political as a start iqalisa ngama politicians and abantu labo bayalandela. If we had a political class and umongameli were seriously committed to a fight against the corruption, ama officials won't get they would toe the line because there'd be zero tolerance to corruption.
Manje abantu sokumele bayenzeni ukuze labo bathole ithuba lokulungisisa elakusasa lelizwe.
Mike, iqiniso mina angilasithemba for our young people and our youth. When I was last in Zimbabwe, ngangikhangela ama youth ethu ubezwe bekhuluma. Umuntu wonke is now a hustler. Labo sebezwisisa ukuthi nxa ufuna ukuphila eZimbabwe kumele uyenze isimenemene somewhere and behave in a corrupt fashion. So labo siyabakhulisa in a way yokuthi they believe corruption is a way of life and willing and dealing. Until sifika kuwe point where as politicians we are able to change culture, labo bazakhula benjalo.
Umnumzana Kevin Manduna yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Limuze ixoxa lapho lo Mike Ube we Studio 7 ecingweni ese Washington DC kwele Melika.
Dr. Ngagazi, hello.
Yebo dokotela.
How can I help you?
Uyagula lapha.
Come on, you can't do nothing. Mama can't help you.
Savumi ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke hlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Kulaba ngamashumi amabili lantathu 23 abatholakale bele COVID-19 ebantwini abahlolwe ngokutshona kwelanga layizolo emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula eziyisishiyagalolunye 9.2 million. abebandla le MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphi namhlanje baxotshe amalunga edale lephalamende awu MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngumpracitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.